Yema ngikhangele ukuhlabela ngesiprofit into ezimbili ezihlukene mawuzibeka kodwa zidalwa into eyi-1 eyisipho esiyasivele sibuwe ngoba ukuhlabela kuyisipho etalenti lokuprofetha kuyitalenti elaliwe kodwa eselibuya ngerevelation osetshenziswa ngumoya ongcwele. Lezi zinto ngizenza zombili. Uma ngizenza zombili kunethuba lokuhlabela lapho vele bengikhona ngasengisithi ngokuhamba ngokukhula ivele ngisenkonzweni then kwasekuyehla-ke kumoya wesiprofithi ozosetshenziswa ngumoya ongcwele. Lezi zinto kunanapho ezisebenza zihamba zonke kodwa kusuka kungixake ngoba kwesinye isikhathi lapho sisemcimbini sisekuhlabeleni kumbe sisekwezindawo isiprofiti siyafika besisikhuluma mhlawumbe ngise ekuhlabeleni kumbe mhlawumbe ikakhuluma sesihlabela ingoma zegospel kodwa khona kuyahambisana ngoba konke lokhu kudalwa isipho setalente esiyalivele likuwe liphezu kwakho. Mina-ke ngiyakusebenzisa ngethuba lethuba lokuprofita kunethuba lokuhlabela lokucula.
Manje ekuprofetheni lokhu kukhona yini osukubonile ongasitshela wena okuzayenzakala ngomnyaka onalo ikakhulu okuphathelane lokhetho oluzayo kukhona yini?
Right, ekuprofitheni lapha masibheka ngesimo sokhetho oluzayo ngeke ngitsho okuningi ukuthi mhlawumbe inkosi ngiphe lokhu kumbe ngikuphe lokhu kodwa ibingakangi caceli kuhle kodwa ma sokudingakala inkosi izatsho ukuthi hayi kuza kubanje ngoba abantu basuke besebehambela umoya ongcwele phambili bedinga inzuzo kumbe bedinga ukuthandwa kodwa uNkulunkulu kimi ubengakangichazeli kahle ngoba akufanele ukubana ngihambele umoya ongcwele phambili mna ngibone ngokucabangela kwami bembone ngesimo somumo kodwa umoya ongcwele wona wasekufike ithuba lokuthi likhulume uza kukhuluma ukuthi hayi ngalesi sikhathi kuza kubanje ngalesi sikhathi kuzanje kodwa okwamanje kimi ubungakakhulumi ngokuthi kodwa mase kufanele uzakhuluma ngoba angifuni ukuthi ngihambele umoya ongcwele phambili.
Okokugcina kwezomculo lapha ungasitshela ukuthi usuke wabaledlalade na kumbe singathi kukhona yini ingoma osulazo ungafuna ukuthi abalaleli bazidinge enkundleni zokuxhumana lapha?
Ye iqembu kulo libizwa ngokuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu selitholakala liyatholakala kuma-social media platforms akhona amadlalete atholakala kuma-online stores wonke nje nalapho ma befuna ukuxhumana leqembu bafonela kulezi number ezithi 0772226433 kuma-platform for media social media aqembu liyatholakala ku libizwa ngokuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu linjalo ke libizwa kuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu liyenza umculo wembobe abambathi isicathamiya.